I-Democratic Alliance ithi ibandla elibusayo le-ANC selihlulekile ukulawula ukungena lokuphuma kwabantu elizweni ngakho lona nxa linganqoba ekhethweni oluzayo alisoke livume ube labahlala kule South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla elisekelwa kakhulu ngabamhlophe abanye babo ababesekela uhulumende obandlululo lithi ukuvunyelwa abantu ukuhlala elizweni ngokungekho emthethweni yikho osekubangele izehlakalo ze-xenophobia njengoba abanye becabanga ukuthi yibo abaqeda imisebenzi lezinye ihlelo eziphiwa abantu mahala nguhulumente. Okhulumela leli bandla kwezokungena lokuphuma kwabantu elizweni umnumzana Jacques Julius uthi i-DA yiyo yodwa engaqeda ingxabangxoza yabangena elizweni ngokungekho emthethweni.
We will arrest, detain and deport those who repeatedly enter the country illegally.
Sizababopha, sibavalele, sibabuyisele emazweni abo bonke abaqhubeka bengena elizweni ngokungekho emthethweni. Sizakuba leqiniso ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni bayakulungisa lokho, kuthi labo abangela mvumo yokulungisa sibancedise ukuphuma elizweni.
Phansi kohlelo lwayo lolu, i-DAT izaqinisa umthetho emngceleni, yingeze indawo zokungena elizweni, iqede inkohlakalo, njalo ifundise butsha iziphathamandla ezisebenza emngceleni. Isiphathamandla saleli bandla obuya njalo abe ngumeya wedolobho le-Pretoria umnumzana Solim Simang uthi lo ngumkhankaso abawenza ngemva kokuhamba endaweni eziningi besizwa izikhalazo zikaZulu.
Gauteng as a province is struggling in terms of ensuring that we are able to provide quality services to our people.
Isabelo se-Gauteng siyehluleka ukupha izizalwane zakuleli inhlelo okufuze izithule ngenxa yokuthi sekulabantu abaningi abeza lapha bevela kwezinye izabelo kanti khathesi sesilabaningi abangene elizweni ngokungekho emthethweni asebegcwele emadolobheni esabelo se-Gauteng.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu izizalwane zakwamanye amazwe kanye nenhlanganiso zamalungelo oluntu. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu e-Lawyers for Human Rights isixwayise ngelithi lo mkhankaso uzabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana uthi lo mkhankaso ukhombisa ukuthi i-DA libandla eliyingozi nxa linganqoba ekhethweni lomnyaka ozayo.
I-Democratic Alliance iyabonisa ukuthi ikhula ilalo ubandlululo lwama-Afrika njalo kubonisa ukuthi njengebandla elikhulayo ma kuyukuthi DA ingakhokhelela leli lizwe ingaba lenkinga yokubambanisa ama-Afrika jikelele ngoba isihle yaqala phansi lo bandlulo olukhulu kangaka.
I-DA ithi phansi kohlelo lwayo lolu nxa inqobile ekhethweni lomnyaka ozayo iza kupha ithuba lokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni azobhalisa athole imvumo bese kusithi labo abangelalungelo lokuthola leyo mvumo babuyele emazweni abo. Lobanje uhulumende ubengakaphenduli ngomkhankaso we-DA lo ngaphambilini ugcine esenza umhlangano lomeya we-Johannesburg olilunga le-DA emkhuza ngenkulumo ezifana laleyi esithi ziyisisusa se-xenophobia. Melesulu 7 Johannesburg ole-South Africa ngingu-Benedict Mhlapo.